Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngomvulo omhla ka 18 Ntulikazi 2022 ngumPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngatusathu budgetile ukuthi ngifunge yathenga ngemali engaka nge-$20 yami ngizathenga ukudla kwamungaka uthole kudala kukhuphukile. Futhi ukuzisa ubuhlungu ukuthi ezitolo lapha sipasipatala ngedola, i-US dollar esingaliholiyo.
Abe Reserve Bank of Zimbabwe baqoqa umhlangano labo somabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensitha nxa liqhathaniswa lele Melika.
Sina esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo. Wenza owepathi yangale kuyipathi yangapha. Sina asikhethi iphathi yakhe. Njalo futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo. Yesu kupromota isu kuthazayo ukuthi abantu bazi Zimbabwe namhla ngathi Zimbabwe.
Abakha indawo eMuseum of African Liberation le Liberation City bathi lokho abakwenzayo kakulane lezombusazwe. Bona abajonge ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwekazi leli kuphela. Abesifazane bamukela ngenjabulo indlela eseyalosungulwayo ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eWorld Health Organization WHO yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho eyeself sampling. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphatha amandla zebhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe ziqoqa ukuba lomhlangano labo somabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensitha nxa liqhathaniswa ledola leMelika. Kukanti ke bona bayabe belithenge eRBZ ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukile mayelana lendlela intengo yempahla esiqanise ngayo emavinkilini, bethi indleko seziphezulu kwenzuzo ngenxa yomkambo wensitha. Isakhamuzi sePhumula South kobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Ngatusathu budgetile ukuthi ngifunge yathenga ngemali engaka nge-$20 yami ngizathenga ukudla kwamungaka uthole kudala kukhuphukile. Kudala kuphezulu intengo, kudala iphezulu. Futhi ukuzisa ubuhlungu ukuthi ezitolo lapha sipasipatala ngedola, i-US dollar esingaliholiyo. I-US dollar lela siliholi lokulihola, but ama-prices acharge ezitolo.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo uSenator Khalipani Pugen uthi uqoqa ukuyaphanyeka udaba emapholiseni lakukhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ngoba eyalelwe ukuthenga ngemali yeZimbabwe.
Nami nginje ngiqatshela ukuthi ngithenge ngemali yeZimbabwe. Licala ke lelo, amapholisa akwazi lokho onyangahlala lemgwaqweni lapha ngalibuza lathi licala lelo. Licala lelo, so abantu bakithi abahambe beyovula i-case ke sibone ukuthi uhulumende uzoresponda kanjani kulokho kuphulwa komthetho wobuhlungu kanje wokuhlukumeza abantu bethu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lamayunivesithi eyeZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi abafundi abaningi abesenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zamagoods lama-services kwa-affecta thina kakhulu ama-students ngoba asisebenzi. Kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zenezi zabe sezikhweziwe. Ama-goods la esikhuluma ngawo ikudla esiphila ngakho esikole sikuthenga, ama-services kungakhwela i-fuel, kukhwela amagesi, kukhwela amanzi, kusho ukuthi kukhwela i-school fees sethu. And thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali. Abazali labo nxa sebesinika ekumbitha naleyo eseleyo phezulu ukuthi labo batholise nzima ikukhwela kwentengo lezi sicina sesiswela ukuthi senelise njani ukuhamba esikolo ukuthi senelise ukufunda ngoba impijana leyo esale bazalini yese expect ukuthi senelise ubhadala ukuthola lokhu osokukhwezwe intengo.
Umcabisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Yebo kambi imali yeZimbabwe iphelelwa ngamandla nxa uyiqathanisa lemali zakwamanye amazwe kodwa okunye sokusenzakala yibugebengu nje obupheleleyo. Ungakhangela ukuthi emakhombini irethi i-450 ungabhadala ngedola bakupha i-$150 kodwa ngamabhondi i-300. Uye esupermarket ufice i-600 irethi, uye kwenye supermarket i-850, uye kwenye supermarket ufice i-1000. Yibugebengu obukhulu osebusenzakala lapho. Kuyadingakala ukuthi kulungiswe masinyane ngoba kuyalimaza abathengi kakhulu khona lokho.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sekumele alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Akusizi ukuthi uhulumende athi uzababhadala ngomholo we-$420 ngoba umntengo yakhona isiwe esesitolo. Uthi bengacetha isikhathi bephoxana besilwa lohulumende bedinga imali zangaphandle. Kabathi uhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe. Inyanga yakhona nxa intengo emsini emnyama i-$800 ngababhadale ngentengo ye-$800 ngumholo we-$800 nxa i-$1000 ngababhadale ngo-$1000 ukwenzela urhulumente engatshaywa likhanda ibhadala izisebenzi zakhe imiholo ngemali eyangaphandle kwelizwe.
Emizameni yokulungisisa ukusebenza kwedola lemelika abebhanga le-RBZ baqoqa ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola emelika yileli bhanga kodwa begcine behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osufike kunkulungwane eyodwa kudola linye lemelika. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkampani ye-Institute of African Knowledge Public Relations, INSTAC, ephatheke ekwakhiweni kwendawo yokulondolozwa kwembali yempi yokukhulula amazwe awezwekazi labensundu embusweni wabahuquluzi benotho eye-Museum of African Liberation ledolobho le-Liberation City ithi lokho ekwenzayo kakulani lezombusazwe kodwa ikhona nje ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwekazi leli kuphela. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba inkampani le namhlanje ibize intatheli zindaba ukuba zizebona umsebenzi osuwenziwe ekwakhiweni kwendawo le ekugcina imbali yakuzwekazi le-Afrika. Isikhulumeli se-Institute of African Knowledge, umnumzana Joseph Nkani, uthi bafuna ukuba imbali ye-Afrika ekwamanye amazwe iphendukiswe kuleli zwekazi.
I-Museum of African Liberation iqakathekile ngoba kumele abantu bazi ukuthi bavela ngaphi. From umbono wenkululeko, i-history ikutshengisa nje abantu ukuthi no, abantu be-Afrika bakhululeka njani, you know, from i-colonialism. So kusebenzi wethu ukuthi kumele sibe lama-artifacts, nama-stories tshengise abantu ukuthi no, abantu abamnyama bakule sikhathini esinzima ese-colonization abantu benza ama-initiatives atshiyeneyo ukuze bafike lapho abafike khona ukuba le nkululeko.
Uqhubeke sithi ukwakhiwa kwe-museum leyi kakulani lezombusazwe.
Ngoba ayisikho thina esikufunayo. Thina esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo. Whether umwepathi yangale kumbe iphathi yangapha, thina asikhethi iphathi yakho. Njalo phela futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo. Jesu ukupromota esikukhuthazayo yikuthi abantu bazi Zimbabwe, namhla ningazithi iZimbabwe, iZimbabwe yavela. Sike kunika umzekeliso. Wena njengomuntu right now, kumele wazi ukuthi ubaba wakho ngubani, ngosababa ngesakobani, ubaba yena wazalwa ngubani. wayethwa ngumbali ngesikhathi sakhe.
Ingcitshi kwezembali yeZimbabwe uMnumzana Mthembu Hadebe uthi uqhakathekile ukuba amazwe wonke agcine imbali yawo. X3 Hadebe kodwa enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Nkosana Dlamini uthi uZulu weZimbabwe akakuboni ukuqhakathekile ukulondolozwa kwembali yelizwe.
Siyakuqhakathekisa kodwa nothi kangako. UZulu kunoma eqhakathekisa into zama museum angakuthandiye kubona uhulumende esebenzisa izigidi lezigidi zezimali senza izibunjwa eletha njalo ezinye izibunjwa zikuthiwa zivela kubo-England zilethwa lapha ekhaya. Le yinto esiqede imali yisikhwama sikaZulu. Sizananzelela ukuthi isithombe sikamkuyane handa sithethe inkalakatha lezimali.
Indawo leyi izakuba ledolobho elizakwakhiwa ngemali esuka emazweni ehlukeneyo awezekazi le-Afrika, njalo kuzakwakhiwa kulo uncedisana phakathi komanyano owe-African Union. Idolobho leli eliseceleni komuzi ohlala abaningi owe-Warren Park eHarare lizakuba lehotela, izitolo lokunye. Lokhu kuzakwenza libe yindawo engethekelelwa ngamanye amazwe labaselizweni yokubukisa imbali yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll luqale namhlanje elizweni lonke jikelele endaweni ezingaba zinkulungwane ezedlula ichumi 11,100. Ikomishini le ivulele lolugwalo leziphathamandla zamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho ukuba zizibonele ngokwazo ukhetho ukuze ukhetho lwenziwe mgceke ukuze kungabi lokuqelibezela. Isikhulumeli sekomishini ebona ngezokhetho Isaac Mnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba le The Herald izolo ukubana ikomishini le iphiwe izigidi eziphose zifike kukhulu lamadola eMelika $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali izasetshenziswa ukudinda amavoti, ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezitshiyeneyo. UZulu uthi ikomishini yeZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izakwazisa namhla ukuthi ibikhangelelwe ukwazisa namhla ukubana izigaba eseziqunyelwe izabelo zokuvota ama-constituencies yiziphi. Isigaba seMathebeleland sikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu abenelisa ukubhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisela ukuvota elizweni jikelele lulamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. UChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Khaliphani Phukeni njalo ungusenetha wakoBulawayo.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele abalalele emakhaya. Into enhle le yokuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi enza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwadi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile bacheke babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele, idemokrasi njalo. Kwamanye amazwe njengalani eMzansi asonto emangaza kangako. I-IEC vela akulalamsinto, i-process nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zabamunicipal and whatever ma offices. Ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho, fike ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So ma ezekhi la engazibona isifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithempile nje abethuki ngayo, ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa yikhomishini yeZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikizwe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhonoko ukuthi bavule iy'ncwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hhayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma behave kanje uyadisqualifywa, kuthini kuthini konke lokho kuzo kuzosiza bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi inenzakalayo kumele nje ukuthi zekhi iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi inenzakalayo enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni angithi electoral coding ayenzeka kudlule konke lokho izekhi kumele ukuthi ikhuphe imodeli lokhuzeni ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona abantu bengayelaphana begetsa abana lapha benje lapha sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje mina ngiyafika lapha namfaka uX ngifakela uba ake sibone ukuthi bazowenza kanjani njoba uhlelo lwabo luzoqala nje funa ke sixoxe nje ngemva kwamafika amane oso kuyabonga umsakazi
umnumzana Khalipani Phukeni ngocubungula ezombusazwe njalo ungusenator wakobulawayo limuzwe ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela ukutshengisela ukuqoqa ukwenziwa eZimbabwe ngolwesine abantu bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kufe abantu abathathu ngensonto kusihlwa emavinkilini eIndiana lapho okuthengiswa khona ukudla ngemva kokudutshulwa ngomunye ubaba. Amapolisa athi esinye sezakhamizi sakhonale ebesithwele umbhobho sibuye samdubula lo baba. Kulabanye njalo abantu ababili abalimeleyo kuleso sehlakalo. Kokunye ukuhlolisisa okutsha okumayelana lokudutshulwa kwabantwana abalichumi lesishiyangalonye lababalisi ababili esikoleni saseTexas kukhanya kusolwa abomthetho abagoqela amapholisa ngendlela abaphatha ngayo isehlakalo sokubulawa kwabantwana laba. Bathi baphuza ukuzobasiza baze babulawa. Lokhu kubhalwe embikweni olotshwe yikomiti eTexas House of Representatives ebicubungula leso sehlakalo. Umculi odumileyo waseMelika uJennifer Lopez uchade lo Ben Affleck laye odume ngokulingisa emifanekisweni yamafilimu ngensonto eLas Vegas, Nevada, ensontweni engenwa abantu bechayela imota drive-in. ELeGhana selikhiphe umbiko mayelana lomkhuhlane osubhahlasela obizwa ngokuthi yi-Marburg disease. Umkhuhlane lo okumuli nye le Ebola virus ubonakala ngokopha, ngoqhuqho, ngokugijinyiswa isisu njalo lokuhlanza. Inhlanganiso ye World Health Organization WHO igcizelele lo mbiko yathi njalo kulabantu ababili ababulewe yilo umkhuhlane esigabeni seAshanti eningizimu eGhana. Okwamanje iWHO ithi isahlolisisa abanye abantu abangamachumi ayisichiyangalonye abacatshangelwa ukuthi bathintana lalaba asababhubhayo abangabe bathelelwa umkhuhlane weMarburg disease.
Abesifazana bamukela ngenjabulo indlela eseyasungulwa ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe womhlaba eye World Health Organization WHO yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho ngokuqalela ekuzihloleni wena ngokwakho e-self sampling. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokuhlola abesifazane kudinga ukuthi selikhona yini lelo gciwane elibangela imvukuzane yesibeletho ele-human papilloma virus HPV. Umuntu ezenzela yena ngokwakhe i-self-sampling cancer screening ehlelweni lwensuku ezintathu oluqhutshwe nguhulumende esebenzisana labe-Population Services International, PSI, National AIDS Council, NAC, abenkampani yakwele-Germany ye-Kaijen, abe-Diagnostic Laboratories, kanye labe-Zimbabwe Ladies Golf Union, obelusenzelwa e-Harare Royal Golf Club. Omunye wabomama asesebatsha abangazake bahlolwe imvukuzane yomlomo wesibeletho unkosazana Nozipho Ncube oleminyaka engamachumi amathathu lantathu njalo eyisakhamuzi seHarare uthi ubone kufanele ukuthi ahlolwe esebenzisa indlela yeself sampling.
Ngayengaba lo anti wakwagudla ngekhensa sembone ukuthi ngcono ukuthi ngithese kathesi kuseseduze mbone ngoba yakhe wayithesa isistage yakhona isi-advanced.
Ugogo Murandu wasemazowe oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lasithupha ngomunye wabathakazelele indlela yokuhlolwa esithi lokhu sekungokwesibili ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho sewake wenza lokho ngendlela yevi yakhe.
Zvinoda kukurumidzirwa uchingogara uchitariswawo. Ukakurumidza kubatwawo ichatanga zvinokurumidza
kurai. Umuntu kumele ahlale ehlolwa sikhathi sonke iyelapheka ma uthe waphanga watholakala ukuba isikhona leyo mvukuzane. Ukuzivikela bathi kuqakatheke kakhulu kulokwelatshwa, yikho engihlezi ngikukhuthaza abantu ukuba makwenziwe isikhathi sisasekhona.
Unkosazana Lisa Mahlupheka owenkampani ye-Diagnostic Laboratory Suppliers njalo engumeli wenkampani yakwele-Germany i-Kaijen eZimbabwe okuyiyona etholisa impahla yama-cervical cancer care HPV test esetshenziswa ngabesifazane phansi kwalolu hlelo uthi asebekunanzelele ukuba beyithakazelela kakhulu indlela yokuhlolwa.
So thina sithi i-WHO i-World Health Organization yona ithi for i-primary screening for i-cervical cancer kumele siteste i-virus yangkhona ezayenza ukuthi i-cancer ibe khona.
Ulandisa ngamanyathelo asezothathwa ngemva kokuba umuntu etholakale elalo lelo gciwane le-HPV.
Asikuthiyo njalo, hayi. Sizaqhubeka lawe ijourney le and you get free treatment. So thina sisebenza le Population Service of Zimbabwe. Yibo abayenza ama chest la. Njalo nje yibo abaza treater abantu.
Okhokela inkampani yakwele Germany ye Kaijen emhlabeni wonke jikelele unkosazana Simona Grantis uthi lomhlobo wemvukuzane uvikeleka lula nxa lithela tholakala masinya lelo gciwane eliubangelayo lalapho sekutholakele ukuba isikhona imvukuzane yakhona.
As per WHO statistics, we have still worldwide more than 600,000 women diagnosed with cervical cancer per year.
Singakhangela inombolo zabe World Health Organization abesifazane abedlula i-600,000 abatholakala bele cervical cancer umnyaka munye ngamunye abedlula i-50%. Bakhona bengabe belahlekelwa umphefumulo.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf yabesifazane iZimbabwe Ladies Golf Union bathi bakubone kufanele babambisane labanye ukuqhuba lolu hlelo lokuhlola abesifazane abaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu kusiya phezulu ngesikhathi bedlala umncintiswano wabo womnyaka we-annual Zimbabwe Ladies Amateur Stroke Play. Umkhokeli walenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf kuhlangothi lwabesifazane iZimbabwe Ladies Golf Union unkosikazi Margaret Vera uthi kuyajabulisa ukuba sebezwisisa ukuqakatheka kwempila kahle yabo kanye lokuhlolwa kumikhuhlane etshiyeneyo abesifazane eZimbabwe.
All I want to say is that we need to be proactive. We need to make the decision for ourselves.
Engingakutsho ukuba kumele sibe ngabathathela phezulu, sibe ngabantu abathatha izinqumo ukuyahlolwa kube ingxenye yempilo yami yansuku zonke. Singaze salinda kuze kube kubi, sesibona izibonelo zakhona, sesiqala ukuzibuza ukuthi kambe sekukhona na osekonakele.
Bathi ugwalo lwe-cancer registry elizweni luveza ukuba imvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervical cancer kuyiyona esemqongweni ukuthatha imiphefumulo yabesifazane eZimbabwe, njalo kuyiyona ebangela uqonga kwenani labatholakala belayo. Lanxa kuyimvukuzane enqabelekayo ma ithe yabonakala isikhathi sasekhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UZulu uyakhala ngendlala lezinsuku weZimbabwe ngoba intengo yokudla ezitolo ikhuphuka mihla ngemihla. IZulu lalo kalinanga kakuhle lwenyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba le ntengo ephezulu kule emadolobheni umumo ube mubi kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakamuzi saseDede umnumzana Stanley Torima ongukhansela njalo walumango.
Umumo muvi kakhulu Chris, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu, especially esigabeni sami lapho engihlala khona, lapho khokhela khona eDithi. Abadala uyabona ukuthi izinto azisamanga kakhulu. Kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika khona ngalo uzwa ama-reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye, uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge skokeli ingathi iwange district ezeho kulendlala enkulu, iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle, kuwesi kulendlala leyana yokuthi umuntu ozangezwe indlala ake ngabe kwazi, but indlala engikhuluma ngayo indlala ngiyibona indlala layo every day ngiyibona suku zonke. Abantu bathwele nzima, uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazobona ukuthi isitshwala sangibona bangasitshola njani. But sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la. Indlala inkulu, indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima, abadala balendlala wange district yonke. Sonke njengamakansela sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala leyi, but ayikho khonoko ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya. Isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya. Bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Ilanganiso lezi ezifanana lobo World Vision bakaqalisa ukuncedisa abantu, even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu, but sikhangelele ukuthi yena uhulumende nangokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalenjala yona le. Ama-non-governmental organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise, but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi laye ebone ukuthi abantwana bakhe balambile. Hayi, umumo awukho right. Bazabuya, siyakwazi World Vision bazabuya, labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya, but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona. Uthi ezemelele sive sigade inentabeni sikhulume sisezindabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuyakumelele ukuthi benanzile ukuthi isikhathi nxase sikhamba sisingakangeni isikhathi somqando vele sebesikhathi sikubona ukuthi abantu bayanika ukudla. Abantu bayadubeka ereserva lapha, bayadubeka lapha emaphandleni, bayadubeka kokuthi kunzima. Of course nxa utshela umuntu osuta izuku zonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba, uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani. Asizame ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi lulo lowo wemandebeleni especially yona iwange district beyiphangisile masinya kule ndlala enkulu. Ngiyabonga kanti.
Umnumzana Stanley Torima, isakamuzi sasedede. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ovalelisayo Praxedis Jeremiah.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.